Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 5 Nhlolanja 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla le Citizens Coalition for Change bezethe gwaqa lamhlanje enkundleni ye White City Stadium kobulawayo bezolalela imbiko yomkhankaso wokhetho lwama-by-elections eyethulwe ngumongameli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa okhale ngokubhidlika kwamafekitali alelo dolobho.
Nelson isikhathi sonke nifika kwamleya ngenxa yokuvela ama-industries ayokuphuphela kwemuli eziningi.
Kambe igciwane le-coronavirus selisiya liphela na?
Ye, kuliqiniso ukuthi kulamalanga igciwane le-corona libonakala lehlile, kodwa kakutsho ukuthi kalisekho.
Abafundi besikolo seGwagwe Primary esigabeni seMathebeleland South sebesesaba ukuya esikolo ngenxa yondofa obikwa ehlukumeza amantombazana alesi sikolo.
Ngaba le 3 weeks senzakala lokhu, umntwana ade bethi angafika esikolo fike bafundi nje ukuthi nje noma ngezikhathi nje ubona umntwana sekudla igwebu esekhipha udenda ewele phansi aswela ma.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abasekeli bebandla le Citizens Coalition for Change bethe gwaqa inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla le Citizens Coalition for Change bezethe gwaqa lamhlanje enkundleni ye White City Stadium bezolalela imbiko yomkhankaso okhetho lwama-by-elections eyethulwe ngumongameli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa okhale ngokubhidlika kwamafekitali alelo dolobho. UChamisa uphinde njalo wathi udaba lombhuqazwe wegugurawundi kumele lulungisiswe ibhalagwe lapho okwaphoselwa ababulawa ngamasotsha ihlonitshwe. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kobulawayo kulezikhundla ezimbili ezedale lephalamende ezizancintiswa enkulumane lephumula lezamakhansila eziyisithupha. UChamisa uthe abasuswa kulezi zikhundla libandla le-MDCT kumele babuyele embusweni. Wathi njalo amabandla wonke aphikisayo kumele babambane ukuze bakhuphe iZANU-PF embusweni.
Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Inhliziyo isikhathi sonke nifika kwamleya ngenxa yokuvela ama-industries ayokuphuphela kwemuli eziningi. IMathebeleland indawo yelenotho emangalisayo.
Umsekeli kamongameli we-CCC umnumzana Welshman Ncube ongenela umhlangano uchaze ukuba unkosazana Thokozani Khuphe usazohlangana lomongameli webandla bebonisana ngokusebenza ndawonye.
Nangaxoxa layo okwangekhaya njengodadewenu okwepolitics uzaxoxa labakhokheli ukukhokheliwe uhlanganiso le-CCC president Chamisa ma efuna ukubuya la njebeyichampioni.
Umnumzana Bednico Bebe owaxotshwa kubandla le-MDCT laye ubesembuthanweni lo. UBebe uthi uyalisekela ibandla le-CCC.
Sesiqala kakutsha izakhamizi kumbe ngithi izizalwa zakuleyo ndawo ama-citizens yibo okufanele ukuthi bazilwele bazikhiphe empini lesingiyo, ngoba ubakathesi akunamuntu oyedwa ongakhipha iZANU-PF, kodwa sonke nini singafaka amakhanda ndawonye. Ngibone ngani hhayi uhlelo lwe-CCC luhamba kuhle.
wagcina isihlalo webandla le-TCC unkosazana Thabita Khumalo wazise ukuthi sephethwe umkhuhlane wemvukuzane yebele. UmaKhumalo obengasabonakali embuthanweni yaleli bandla uthe lokhe esekela ngokugcweleyo ibandla le-TCC ngesizwe amazwi akhe.
Umntwana lo ngomunye wabazali wabazalayo.
Unkosazana Sichelesile Mahlangu okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende emele isigaba sephumula uthi umkhankaso wakhe uhamba kuhle, ukhuthaza uZulu ukuyabhalisela ukuvota.
Esihlangana le community ade siyiyo, ade siyisebenzela, ade siyiyo isithunywa zayo. So kulula kakhulu indlela esikhankasa ngayo khathesi, ngoba ngibona ukuthi ngabantu ade sivele sikhona. Njalo sisenza umkhankaso wokuvotela mhla ka-26, sihlanganisile nomkhankaso wokuthi abantu bahambe bayerejista.
Sekusele amalanga angamashumi amabili lanye ukuba ilizwe liqhube ukhetho lwama-by-elections, kodwa sekube lezehlakalo zodlakela endaweni ezimbalwa ezigoqela koBulawayo, eKhwekhwe, eHarare lezinye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo eWhite City Stadium, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Kolunye udaba olufanayo, umsekeli kamongameli webandla leZANU-PF umnumzana Kembo Mohadi wethule amazwi okukhankasela ukhetho lwama-by-elections eChefunye Business Center eCholocho namuhla. Lumhlangano ubuthiwe uzakhokhelwa ngumongameli Emerson Mnangagwa, kodwa utholanga isizathu sokuthi kungani engayanga. UMohadi utshelela umbuthano ukuthi uZulu kumele akhuthazwe ukusebenzisa imali yelizwe hathi eyakwamanye amazwe. Uthe njalo uhulumende uzimisele ukulungisisa udaba lwegugurawundi. Ukuhlaziya udaba lokhetho, sixoxe lesiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Matson Hlalo, owake waba ngukansila welokitshi leMakhokhoba.
No, into ezakalayo kande ukuthi ungabona vele sokusiba le violence entweni vele violence ihleli vele isiba khona, ngoba kulabantu abahlezi benqindezelwa. So abantu laba ukuncindezelwa kwabo kuya izindi zisiba khona, kungabanceda empilweni zabo. So labona abantu abajayele ukuthi bethisele abantu bese bebuya bazame ukuthi bavimbe lokho ngabe kufuna ukuthi kwenzakale, kumbe ukuba ukuhlangana lapho kuhlangana khona abantu kumbe lapho kunjani. Kodwa ukhanya uhlupho solusenza abantu bazinikele ukuthi abasavunjelwa ngumuntu. So yikho sokusenzakala ukuthi laba be-violence iyaphela nje masinya, ngoba lokho besiba balutshwano entweni yakhona, ngoba nxa ungahlangana nomhlambo wabantu uzama ukuthi wenze i-violence, badila lawo abantu masinya bangaba baningi. So yikho sokusenzakala ukuthi gradually kuzaphela.
Manje ngokubona kwakho, ukhetho lona lolo oluzayo alusoze lube lodlakela olwedlula esike salubona kweminyaka ledlule?
Lapho kanti ngingaze ngikhulumele indawo yonke yeZimbabwe, ngakhuluma nje ngendawo lapho esikhona thina njengalapha koBulawayo. KuBulawayo vela akujayelanga ukuthi kube lodlame, ngenxa yokuthi abantu bakoBulawayo bayazi into abayifunayo, njalo lalaba abangabe bengamabandla la manje angaso elethu le-TCC ukuthi bavele ngabantu vele abakhula bekuzaphu. Izaphu ilibandla elile-discipline yokuthi udlangudlangu vele abalayo. So yikho kusizayo ngapha endaweni ngemathebeleni zathola ukuthi udlame lujayele ukuthi liluwe lutshwana.
Manje nxa sikhangela udaba lokubana abantu okuthiwa babhalisele ukuvota ikakhulu esigabeni seMathebeleland lakoBulawayo kuthiwa balutshwana kakhulu, wena ubona ngani kuyini okungaba kubangela khona?
Ngibona ingani into ebisenzakala lapha kanti ukuthi abantu baduba, I mean basuka babe lokungakhwabithi into zepolitiki kakhulu. Nxa ngibona mina kusezwayo ukuthi labe siyabe sibakhethile basuka bakhohlwe ngabantu bese besenza nje into zabo ezingahambelani labantu. So lokhu kugcina abantu bengasakhwabithi ukuthi babe besenza into zempolitiki. Bona ingani kunjalo, ngoba abantu kuya ngokuthi ngobani abakhulu babe bekhokhela, ngoba kwesinye isikhathi siyakhohlwa ukuthi siku-opposition bese singena nje lathi sesijoyinana labona labo abantu ababebusa. So kugcina kufanana thina labo, so kungani into one. So umuntu ubona engela interest anymore ukuthi kuyini kambe sibili kuyabe kungasela mehluko. Yikho siba le aphathi engiyibona isiba khona
manje. Kusezokubangele na ukuthi ibandla le-CCC linqotshwe ngoba bebalutshwana ababhalisele ukuvota?
Hayi, kunqotshwa vele kobulawayo kazi izanu ibe khona nje ngesikhathi iparty i-opposition esiba khona eyayikhona lapho eyayisithi khona ayingeni kukhetho lonalokhu, but otherwise vele izanu akazi wini ngapha especially kobulawayo. Izanu ziyikhangelele kwezinye indawo nothi kobulawayo. Kobulawayo vele
umnumzana Matson Hlalo wake waba ngukansila welokichi lemakhokhoba njalo elilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkolo.
Asambeni madoda,
ngambe igciwane le-coronavirus lingaba seliphela na? Lo ngumbuzo osemlonyeni wabaningi kulandela ukwehla kwenani labantu ababanjwa leli gciwane. Ugatsha lezempilakahle lubike ukuba kumanani ayethulwe izolo akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kodwa kulaba ngamakhulu ayisithupha 633 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe igciwane leli abalikhulu lamachumi amane lasificaminwembili 648 ngabesigaba seManicaland. Sixoxe lelunga lenhlanganiso elimukisa uzulu ngaleli gciwane e-Citizens COVID Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube. Saqala ngumbuza ukuthi ubona liphela na leli gciwane.
Iye, kuliqiniso ukuthi kulamalanga igciwane le-corona libonakala lehlile, kodwa kakutsho ukuthi kalisekho, lisesekhona. Ngiyaphinda njalo, lehlile nje kuphela. Kanti ke nxa lisesekhona emhlabeni noma kukuliphi lizwe, kutsho khona ukuthi lisesekhona kuyo yonke indawo. Asingakhohlwa ukuthi leli gciwane lisukele China lafinyelele emagumbini amanomhlaba. Ngakho ke nxa liyabe likhona noma kungaphi emhlabeni, kuyafana lokuthi lisesekhona kuleli lizwe leZimbabwe. Ngakho abantu kusamele baziphathe ngendlela efaneleyo, bazivikele ngendlela efaneleyo, bangathalisekho igciwane ngoba likhona. Ukwehla kwalo kakutsho ukuthi ngeke laphinda limemetheke liye phezulu libulale abantu abaningi kakhulu. Kusamele bageze izandla, basanitize, bazivikele ngazo zonke izinto, bagqoke ama-mask ngendlela vele okufanele kwenziwe ngakhona.
Kwenzakala na ukuthi sizwe kuthiwa sokulomunye umkhakha i-variant kunsukwana ezilandelayo?
Yebo, umkhakha we-COVID-19 usengavela omunye. Akulanto evalela lokho. Lobu ungabuza abososayensi, ama-scientists, baza kutshela ukuthi kayikho indlela yokuthi wenze isprofit ngakho lula uyi-scientist ukuthi hayi selihambile igciwane kalise. Lisengavela noma nini, lisengatshintsha umkhakha libuye seliyingozi kulaleli elikhona le-Omicron, libulala abantu abaningi kulalokho kwenzakala. Ngakho ke kuyadingeka kuso sonke isikhathi ukuthi abantu bazivikele, bazigcine ngendlela efaneleyo, ngokuba nxa igciwane lisesekhona emhlabeni njengoba ngike ngatsho, lisesekhona kuyo yonke indawo. O singakhohlwa lokho, singafa siphele.
Umnumzana Efidlela Ncube, lilunga lenhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID Monitoring Mechanism, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Abafundi besikolo seGwagwe Primary esigabeni seMathebeleland South sebesesaba ukuya esikolo ngenxa yondofa obikwa ehlukumeza amantombazana alesi sikolo. NgoLwesine abezinkonzo kanye labo siwalu bahlangene kulesi sikolo ukuyazama ukuxotsha lundofa, kodwa kukhanya kwehlula. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi esiqoqelazo zididekile ngalezi zehlakalo ezenzakala kulesi sikolo osekudala ukuthi iningi labafundi lizihlalele emakhaya lingasayi esikolo ngokwesabo ndofa laba. Abafundi laba kubikwa besithi kulogogo esabisayo abathi bengambona beqaleke babanjwe inkantsho baphinde babhubhudla amagwebu emlonyeni. Umnumzana Biafa Mathe ongutshalimana wekomidi abazali besikolo seGwagwe uthi sokulesi khathi abafundi bengafundi kuhle besithi kulogogo lamazinga athonta igazi abambonayo.
Ngabale 3 weeks kusenzakala lokhu umntwana ade bethi bangafika esikolo bafike bafundi nje ukuthi nje noma ngezikhathi nje ubona umntwana sebhudla igwebu esekhipha udenda ewele phansi aswela amandla. Kule mntwana bathi babona ugogo ohamba ekuxoza indenda indenda ezilegazi emlonyeni. So abantwana bangabona ugogo naloo bayethuka. Nxa amatisha ebhala eblackboardini bambona futhi eseblackboardini ugogo wakhona nxa uticha ebhala behluleke lokufunda.
Umathe uthi lokhu sekuthi abafundi kanye lababalisi bedlela evalweni
kuphazamisile sibili ngoba kathesi abanye abantwana abasayo esikolo besesaba amabalisi labo sathi sebelokwethuka ukuthi into enale engenza ukuthi abalokhu isiya phambili maza abantwana ngoba omunye wakhona enza lami ngikhangele sibili kuntambama nje siqeda umhlangano.
Omunye walaba abahlaselwe ngulugogo untombazane oleminyaka yokuzalwa yesithupha okubanga lakuqala kulesi sikolo. Siyixoxele ugogo wakhe odwa wabizwa esikolo umzukulu wakhe seqalekile.
Into efika laphana ngamthola bembathisa ingubo sithe sangivula ingubo safica vele eqoza indenda lamehlo esethileni esemhlophe nke sabe simthatha umntwana sabe laye ngapha ekhaya sazama ukuthi sigijime laye siye ebantwini. Avele umntwana wayesekunzima ngoba ivili ngaphansi kwenyawo wayesekuqanda sebephonga ukubamba lapha abantu ukuthi bazi ukuthi uyaphefumula yini. Kwathatha isikhathi esilo 2 hours engaphaphamanga hhayi waze agcina sephaphama.
Unkosikazi Marita Sfanda uthi bakhathazekile ngekusazi yabantu ababo ngoba bengasayi esikolo.
Egwagwe silohlupho lokuthi abantwana bayawa sixaye silathi singani sithi ngamanga kodwa sesibona abantwana befenta umntwana estrokheka ukuthi ngabanye khona abakwana ukuthi basincedise basincedise ngoba sezwa kwezindawo kuthe kuyenzakale lokhu lathi sebesicela ukuthi sincediswe ukuze lathi esikolo sethu abantwana bafunde ngoba imfundo yethu impilo yethu yakusasa abantwana bayakwanisa ukuthi umntwana afunda phasi abe ngulwane umfundisi abe ngubani konke kuyakuphuma esikolo bangasibalekela amatisha futhi sabe sengisakwazi isikolo sabe sesingaselaso.
Umnumzana Big Boy Mhlanga ngusobhuku njalo ngifundisi webandla leFountain of Faith Ministries. Umhlanga uthi sekewakhulekela abanye abafundi kulesi sikolo.
Lami ngabona abantwana kwasekubayenzile besithi babona ugogo even ma ubabambile abantwana bangkhona babefuna ukubaleka into yakhona ingabayenza baphela amandla and futhi kakhulukazi kubane ukuthanda ukwenza amankazi togo kuyabe ngakhuluma uyabe khangeleka nje sesabeka ela mazinyo bathula amazinyo acijileyo abe nganathonta igazi wesikhathi uyabe nganuthwela ingqamu ebayethusile.
Umhlanga uthi ngolwesine bahlangene labezomdabu bezama ukuxotha lundofa ukuze abafundi babuyele esikolo.
Kwasekuthiwa khona ngoba kula ma-churches bama-churches bangancedisa ngokuthandaza wakhulunywa labanye badayi siyakwazi ukuthi abanye abadala abathize abangancedisa ngezomdabu isini abantwana esikolo vele abaningi abanye bakhona vele kabasayi esikolo ngoba abanye babo vele babe babona besenza izinto ezingaqedakaliyo bephunguwa behamba lawo so abanye sebegcina labo sebesesaba.
Iningi labazali lithi nxa lokhu kungaqhubekela phambili kuzamele bagcine abantu ababo emakhaya lapho abazavikeleka khona. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwagwe kwana North nguAlbert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa nonkosazana Madeline Dube oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Rights to Remain UK elwela amalungelo eziphepheli welebhilithani. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ngezizathu ezehlukeneyo.
Isiphepheli uya utshintsha uya uqina awusafani leminyakeni engamachumi adlulileyo kumbe ngemva kokuthi ukuthi iBhulitane iphume kwi-EU inhlanganiso kade igoqela wonke lawa amazwe amancane okwamanje isizenzela eyayo imithetho. Eminyakeni edlulileyo bebengasithathi isinqumo bengakhulumanga nezinhlanganiso ze-EU, i-European Union. Baceda ukuhambisa abanye ngo-August last year and then manje bayahanjiswa futhi. So njengoba ngisithi thina sisebenzisana lamanye amazwe ahlukeneyo, kubuhlungu ngithi ngoba njalo abaseZimbabwe bayaphindwa sokungokwesibili. And uma bekhuluma bona bathi laba bantu banamacala, amacala mhlawumbe okuxabanisa nomama endlini amfake isandla akuvunyelwa kuleli lizwe. Mhlawumbe ngamacala okuthi umuntu ubesebenza angakaphiwa iphepha elimvula emelayo ukuthi asebenze noma ukuthi abe yisiphephelo. So bekungabona uma besho bathi ngamacala athiyeneyo. Kodwa abantu esixoxisane nabo kuhlelo le-Facebook le-Manchester No Borders Live, abanye kade bengenamacala. Abanye ngabantu abacela bangaphiwa, mhlawumbe bangabi nabo ubufakazi ukuthi basuke ekhaya kanjani, babalekelani. And then mhlawumbe umuntu ngokungabi nolwazi abesehlala engasakwazi ukuthi kumele ayenzeni next. Okwamanje le nto eyenzeke ngalesi sikhathi kube yinto esiphithiphithi engazange inikeze abantu isikhathi sokuthi basukume bayetshengisela. Izibu lazo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kuleli lizwe azizange zithole isikhathi.
Yebo-ke kuyenzwakala. Elingathi kahle kahle yikho okubi ekubuyiselweni kwalaba bantu ekhaya kuyini?
Okwenza ukuthi sikhathazeke sengikhulumela kule nhlanganiso esisebenzela kiyo yikuthi ukucela ukuba isiphepheli akusilicala ngomthetho, akusilicala. Omunye lomunye umuntu uvunyelwe ukucela ukuthi abe yisiphepheli. And umuntu uma kungenzeka ukuthi amoshe aphule umthetho, yebo akhona amacala amakhulu lathi esingakwazi ukuwakhulumela, kodwa akhona amacala njengokuthi umuntu asebenze engelamfanelo zokusebenza. Labo bantu abanjalo bayaphiwa isigwebo basenze babuyele ku-community behlale isikhathi batshengisele ukuthi sebetshintshile.
Nxa licubungula lolu daba lifica abathintekileyo ikakhulu kuyibaphi? Bakhona abesifazana labantwana kumbe nje kuyafanana ubulili ukuthi kufice bani?
Engingakusho yikuthi kuyafana, kodwa okusizwisa ubuhlungu ukuthi imindeni iyaqamulela ngaphakathi. Abantwana bayakhula bengalakubaba. Omunye besimlela ujaji uthe ephendula ukuthi sicela ukuthi angahanjiswa, wathi uzakhulisa umntwana ngocingo. Kunzima ukukhulisa umntwana ngocingo. Umntwana angaba ne-18 years uzahamba amlandele e-Africa. So kuyatraumatiza, kuyenza abantwana bakhule benenzondo ngoba abazwisisi ukuthi indaba yokucela lapha kuba isiphepheli isebenza kanjani. EZimbabwe izinto azimanga ngobumo. Siyayibona i-politics nayo ihamba ngeyayo indlela. Sibabonile abafowethu e-South Africa betshiswa, betshaywa ukuthi ababuyele kubo. Siyasazi isimo seZimbabwe. Yikho kwenza ukuthi sibone zwelo, siyakwazi ukuthi abantu baseZimbabwe ngabantu abasebenza nzima ukuthuthukisa ilizwe lakini. And okokugcina engingakucela kubafowethu yikuthi sicela ukuthi sibonozwelo, abantu basukume balwele abanye. Ngiyakwazi ukuthi abantu bayasebenza bayenza lokhu nalokhu, kodwa uma kuvele isimo esinje ngicela ukuthi sibambane, sisukume impela siyokhankasa kumbe ngama-ofisi eBhulitane sihambe siyomhlaba umkhosi ukuthi hhayi sitidudu, sicelela abantu bethu bahlale isimo sinzima ekhaya. Nabo njalo labo bangabathola amaphepha nabo becephulela abanye, ngoba sonke sisebenzela ukuthi iZimbabwe ibe
yebo. Kuyezwakala laphana ukhuluma khona ngomahluli othe umntwana uzakhula ngocingo. Ubona abantwana basala ngapi? Basala lezinye izihlobo kumbe bathathwa nguhulumeni?
Abaningi abantu akade behamba ngabantu abangabobaba, so kusho ukuthi abantwana bazosala labomama. And into ebuhlungu yikuthi lana akula gogo, akula anti, omunye umuntu uhlale yedwa. Kuqhubeka ngokufunda kuyaqamula i-family phakathi.
Lo unkosazana Madeline Dube isiphathamandla senhlanganiso ye-Rights to Remain UK elwela amalungelo eziphepheli kweleBhulitane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana, nizwe ukuthi siliphatheleni obutsha.
Siyabonga sithandekile.
sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Fidelis Chima, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zewake. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ya, ngiyabonga. Mr.
Yeah, ungasitshela ukuthi umumo unjani ewange ngezomsebenzi? Sizwa kuthiwa abantu bangani bayayithola imisebenzi kumaChina, sokungani kungcono abantu sebethola imisebenzi? Kuliqiniso yini lokho?
Ya, imisebenzi seyitholakala emaChina, but iproblem yayikhona ngokuthi amaChina ayengabhadali imali. Abantu engabhadali imali, National Employment Council standards, but you are okay to come and I say that I'm not going to do that.
Bona baningi yini asebeyithola imisebenzi kakhulu ngasikhangele ontanga abasakhulayo la?
Yaba uthola imisebenzi, but imisebenzi wakhona uyafika ufuna abantu abalamandla sibili. Abantu baba basebenza ama-long working hours and ngawungela amandla vele ayashutha abanye babe bechiye because ayi-hard labor sibili.
Manje nxa sikhangela udaba lolwane sike saluzwa ukubana bakhona abasebefuna ukuxotshwa, abamele baxotshwe lapho abayakha khona, bexotshwa yibo amaChina. So kuhamba njani kathina?
Especially eBinde ngale. Abantu beBinde, lama community based organizations, bayala ukuthi i-company ethiwa iBaker Investment yenze ama-coal mining activities eBinde, because abantu beBinde bona one bababuze ukuthi fanti lingasikhipha lapha lizesangathi lizesikombaseta yini. So iBaker Investment ayicacanga kuhle. And then two, abantu beBinde babekhala ngama-cultural sites and babekhala ukuthi iNyantuwe River it was going to be polluted. So yeah, babe lama reasons avalid isibi. So kwayenzakala two ama environmental impact assessment consultation and on those two environmental impact assessment abantu beBinde yakuyala khona ukuthi hayi iproject le ayisiyifuni. So up to now akulanto eyayenzakalayo. So athethe hayi kumile sibili.
Sizwa kuthiwa ngenxa yemali sizwa kuthiwa njengoba abantu bebhadalwa ngama-US dollar ngamaChina, idolobho lonke elewange selisebenzisa yona i-US dollar. Ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini lo?
Yes, ama-US dollar ewange sesemaningi sibili, but even RTGS layo iyasebenza, but
hayi, kuyezwakala isikhathi asisavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga ukungipha ithuba le ukuthi ngikhulume labalaleli. Ngiyabonga kakhulu.
Lo-ke bekungumnumzana Fidelis Chima, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zewange, ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilayo. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakagqibi uhlelo lolamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bemandla le-Citizens Coalition for Change bezithe gwaqa lamhlanje enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo. Abafundi besikolo seGwagwe Primary esigabeni seMathebeleland South sebesesaba ukuya esikolo ngenxa yondofa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenawo muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.